mina uBiden ngokumzwa wami ngendlela engamzwa ngayo. Wathi yena ukuvala ilizwe uzavala nxa kule mbangela etsho ukuthi ilizwe kalivalwe nxa umkhuhlane usube mkhulu kakhulu ukuthi akusela ndlela yokuthi ungadediswa ngawo. Umuntu wasuke wathatha indaba watshela abantu ukuthi uBiden uzavala ilizwe. UTrump nguye ekhampeni etshela amasapota akhe ukuthi uBiden uzavala ilizwe. Kodwa mina uBiden ukuthi engimuzwe sitsho ngowakhe umlomo ukuthi ngingathatha mina umbuso ngizavala ilizwe. Wathi uzathatha amanyathela atshiyeneyo. Kodwa nxa kungafika isizathu sokuthi aze avale ilizwe, nxa kule sizathu uzavala. But kazangatsho ekhampeyina wathi qiniso mina ngele ngingathathi ilizwe ngiyahle ngivale. Lezo kwakuyipolitics ekhampeyini ngoba umuntu owayekhampeyina uTrump ngowayesehambisela abantu ukuthi uBiden lingamvoteli ukuthi uzavala and ngiphinde amazwi akhe wathi he's going to shut our country down. UBiden waphinde waziphendulela yena ngokho umlomo wathi kuTrump angizange ngithi ukuthi ngizavala ilizwe. So lo ngamanga ukuthi umunye engeza omunye sitho omunye unqaye zami ukuthi ngivoti uzakhulisa ukuthi uzivane uthe. Ngingazumbi ngakukhutha mina ukuthi uBiden uzavala ilizwe but angizange ngimuzwe. Ngamuzwa esithi nxa kungaba khona ukuthi sekufanele ukuthi ilizwe livalwe ngizavala. So ukuthi uzaqala ahlolisise umumo njengokutsho kwakhe.
Lona igcikwane ubona ungani lingaba limemethekiswa ukuthi abantu abasagqoke amamaski sebesondelelana yini kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu?
Mina ngibona nganokukhweza igcikwane eAmerica and okulikhwezile walezi nsuku ezedlulileyo bekungamarali. Bayatsho abantu ukuthi endaweni njenge-Wisconsin, lase-Michigan, lakubo-Philadelphia lapho uTrump abe-campaigna khona kakhulu-khulu ehlanganisa abantu yikho lapho igcikwane elikhule khona konke kubo-Ohio lezi ndawo lapho ade kusiba lama-rally khona. Eyinye into ekhulisa igcikwane e-America ukuthi abantu bazibona ngani bona balama-rights abo. Omunye angaze agqoke imask, omunye thina akagqoki imask. Yikho khonoko kukhwenza igciwane. Khonoko ukuthi kulabantu bakaTrump abangamaTrump abathi bona abagqoki imask yibo abantu abaphambanisayo. Labanye abantu abahamba emtshadweni, ikakhulu eNew Zealand lapho izolo ngibone omunye untombazana lomkakhe abasanda kutshada abantu babengxisa abantu. Bathe babanxisile ephathini abantu bababona sebejayiva bengasagqokanga lama mask. Kuthiwa phakathi komtshado nalowo kade kukhona abangu-40 bateste positive sebelomkhuhlane. Ukuhlangana ezinye indawo, mina ngiyasonta, ngiyathanda ukuhlanganela labanye abantu, but lokhu kwavalwayo lapha kwathiwa ama-church anzange ngihambe i-church. Ayisikho ukuthi ngiyesaba, but ngiyesabela omunye umuntu oseceleni kwami ongaba uthi nxa engawuthatha umkhuhlane angaze akasile ngenxa ukuthi engxenye ngumbula e-asthma, kumbula ethukela, kumbulayo. Abantu okukhweza umkhuhlane ukuthi abantu angazi ukuthi ngingakufaka ngesintu ngithi kuyini ukuba selfish. Abantu e-America, they are selfish. They think about themselves kuphela. Ukuthi mina nxa ngingakawuguli umkhuhlane kumbe nxa ngimutsha ngingasomuntu omdala, bayahamba ezitolo bala ukugqoka amamaski, bangene ezindaweni lasemsebenzini bala ukugqoka amamaski. Yikho okukhweza umkhuhlane.